Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba mphakazi omuhle kumagumbi amane omhlaba lapho elingali khona olamukela emsakazweni westudio 7 ngolesine mhlazi ku 4 Nhlangula 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje kulabalithumi lasithupha 16 abavele kwele South Africa abatholakale belegcikwane le coronavirus. Ibandla le-MTC Alliance seligenqule isinqumo sokungayi edale lephalamende.
Sibhalele incwadi uSpeaker of Parliament u-Advocate Mgenda ukuthi engaphindi kwenza ubuchapha lobo obungukuthi abantu beneziloya ebhakumthetho.
Inhlanganiso emela izisebenzi e-ZCTU ithi abaqashi kumele bahlawule izisebenzi zabo ngedola leMelika ngoba selivunyelwa ukusebenza elizweni.
Sibone ngani imali ke elohlonzi esingathi iyagcina ke ivalo. Kuba nzima ukuthi izisebenzi ziqhubekele phambili zicela imali etshintsha uhlonzi lwayo ngokuphuma kwelanga.
Ukutshengisela kwele Melika kuqhubekela phambili lanxa amanye amapholisa amathathu ebothiwe phezu kokubulawa konsundu edolobheni leMinnesota. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Chumi lasithupha 16 abavele kwele South Africa abatholakale belegcikwane le coronavirus osekukhuphule inani labo eZimbabwe lafika phose amakhulu amabili i-189. Lokhu kwenzakala uhulumende elokhu engakacaci ukuthi izikolo zizavulwa nini. MTC Alliance elikhokhelwa umnumzana Nelson Jamisa lithi selithethe isinqumo sokuthi amalunga alo awedalele parliamente le Senate asengaphatheka kunhlelo zalawa madale njalo lizajezisa lilandela isekelo sebandla lalo labo abangalalelanga inyathelo lakuqala elokuthi bengalugqobi kuleli dale. Umsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafa obesemhlanganweni weNational Council yeMDC eHarare izolo utshele iStudio 7 ukuthi ibandla lakhe selilobele usomlomo wedale lePhalamende umnumzana Jacob Mudenda incwadi ekhalaza ukuthi amise ibandla leMDCT ukuxotsha amalunga alo kuleli dale ngoba kungekho emthethweni. Asizweni exoxa losithandekile emhlanga weStudio 7 ngalolu daba.
Liqiniso ukuthi iNational Council iphe iresolution yokuthi ama-MP ethu wonke nama-senator kawabuyele emsebenzini wePhalamenti wonke bemelela izigaba zabo njalo bengasebenzi ngaphansi kukamonzura lo Khuphe. Yikho ke sithe bazasizakhetha futhi omunye uthi ama-chief whip abamelela i-MDCA ngenxa yokuthi sarejiswa emthethweni ne-constitution eZimbabwe ethi i-MDCA njalo lokuxotshwa kwama-MPs ephalamenti axotshwa ngomthetho ukuthi only party eya owangena ngayo yiyo ekuxotshayo. Sivumelene ukuthi ama-MP lawo ezixhwalile efuna ukuqaphula bengamelela ngama-principles sizababiza ku-disciplinary committee sizwe phela ukuthi kanti benziwe yini, yindlala yini, yikwethuselwa yini, yikuthengwa yini abekwenze ukuthi baze baqhale balandele izinto ezingekho emthethweni we-NDC yethu. Yiyo ukuthi sifuna ukwenza ukuthiwa yi-due process. Sibhalele incwadi uSpeaker of Parliament u-Advocate Mgenda ukuthi engaphindi kwenza ukuchaka lokho ukuthi abantu neziloya ebangumthetho sathi hayi ujustice sithikapi kazanga athi asiyo political party wathi hayi isinele ngokunye besanini constitution iconstitution yethu khona sesithambisile sayenza ukuthi ayi supplementary evidence yikho kamthiloya bayakwazi ukuthi evidence yabutheni evidence e-critical usu-aplya usuyikhambisi sathi oyaxhwala ezame ukuxotsha ama-MPs ethu njalo hhayi uzabona ilisho likabani lentwana asobe sithiulakwelobani thina siyiphathi esemthethweni ujaji omunye watho njalo lochitaphi watho njalo ipropaganda ekuthiwe ukuthi asiyophathi le ngabantu abazame ukungcolisa amajaji bayakwazi
ikusasa-ke lapho ephalamende lokhu kungabe kusitsho ukuthi ibandla le-MDCT alisoze lixotshe njalo amalunga enu kumbe lithembe ukuthi usomlomo waleli dale uza kumisa lokho
thina sihamba ngomthetho asinqeni into le ayisokakhophi ayisokakhonzora iyakwazi ukuthi ngokophi abathunywayo uyabona sawine ecourt straightaway bathiwa siyiphathi igavumenti yezanu tiyesiyasihamba yathila kutshengisa ukuthi ingoba bazame uku-equalize ukuthi uchancellor yi-legitimate leader njengoba tinasithi umnangagwa le-legitimate leader yiko uma kunjalo-ke sifuna ukubona ukuthi baza kwenzani ngoba ebesithi thina asilungelwanga ukuba yi-political party sahamba ku-nomination court i-nomination court is a judicial court yi-court sibili ngoba yiyo yatho njalo kuzatshengisa ukuthi izinto zonke lezi esazenzayo kuzifane kungadilika kubhidliswa ama-election ka-2018 ngoba kutshengisa ukuthi i-electoral court leyangenziwa i-nomination court yavoxa singake savuma thina ukuthi badilike esiyrong thina sahamba konke okwethu lingamaqinga okufuna ukudiliza sa-ati yethu ngoba iqine nko.
Lo ngumnumzana Felix Magalela Mafa, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance, obexoxa ecingweni losithandekile mhlanga we-Studio 7 ekwaBulawayo. Asenelisanga ukukhuluma labecele le-MDCT izolo ntambama. Inhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi e-ZCTU ithi abaqatshi kumele bahlawule izisebenzi zabo ngedola leMelika ngoba selivunyelwa ukusebenza elizweni kanye lezinye imali ezijiyeneyo ezifana le-rand lakwele South Africa. I-ZCTU ithi ukubhadala izisebenzi ngemali eZimbabwe ikuncindezela ngoba limali kayisathengi lutho. Imali yelizwe ilahlekelwa yisisindo nsuku zonke okubangela ukuthi intengo yempahla layo ikhwele mahlayana. Iningi lezisebenzi ligcina selihola amaphepha angathengi lalutho. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxelo nobhala jikelele wenhlanganiso ye-ZCTU umnumzana Jafet Moyo.
Isixwayiso sethu sokuthi izisebenzi kufanele phela zibhadalwe ngemali yangaphandle kwelizwe kubangelwa ukuthi intengo yezinto zonke nje isitholakala phela isiku American dollar, njalo laba abathi bathengisa ngemali yaphakathi kwelizwe sibona baya indexa kumbe baya sondeza phela ku exchange rate. So isuka ke imali yangaphakathi ibe imali eningi okumangalisayo. Njalo okwesibili sibone uhulumende evumela phela sokusemthethweni ukuthi abathengisayo ngaba yikwini abalakho bayavunyelwa njalo ukuthi bangathengisa ngemali yangaphandle. Yikho nje sicebisa kumbe sixwayisa izisebenzi ukuthi nxa sebenegotiator phela kuma-bargaining councils achiyeneyo bekubeke kube sobala-ke ukuthi ama-wages lawo ke sokufanele ibhadalwe imali yangaphandle. Sibone ngani imali ke elohlonzi esingathi iyagcina ke ivalu. Kuba nzima ukuthi izisebenzi ziqhubekele phambili ezicela imali etshintsha uhlonzi lwayo ngokuphuma kwelanga.
Abaqatshi libona bevuma yini ngoba sesike sabona besala. Izisebenzi zikahulumende ikakhulu sesike sazibona zikhalala umsebenzi. Zisithi kumele zihlawulwe ngedola lemelika kodwa ukwalile lokho uhulumende.
Loba nje abaqhathi bengatsho ukuthi kabalayo leyo mali. Kasiloqiniso phela njengoba yibo phela abathengisa ke ama products esiwabona ke efakwe nge American dollar. Ayisibo bonke njalo abaqhathi abalayo. Abaningi abaqhathi bathi khona kade belandela umthetho babe sebevele sebebhadala nje ngemali yangaphandle uhulumende angaze ngenele ke acitshe ke lokho kwakuvunyelwana kuma-collective bargaining athize. So abaqhathi abasoze becatshe ke ngeminwe bethi imali kabalayo bona belayo. Sikhangele uhulumende ama services kahulumende amanengi okwamanje ngama services ke abhadalwa ngemali yangaphandle kwelizwe kugoqela ke ama parastatals athize konke abakuthengisayo okwamanje okunenge kwankhona ke kusekuse malini yangaphandle kwelizwe.
Umnumzana Jafet Moyo unobhala jikelele wenhlanganiso emela izisebenzi AZCTU. Ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7 eseHarare. Asenelisanga ukukhuluma lenhlanganiso ezimela abaqatshi elizweni. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Manje esikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi abezomthetho sebefumane izindlu ezilithumi lambili ezazingezikasikomitshi wamapholisa umnumzana Augustine Chihuri ezicatshangelwa ukuthi zathengwa ngemali yokungethembeki. UChihuri wabaleka elizweni kodwa kule mpahla yakhe eningi ebalisa izindlu esisezandleni zesizwe. Iphephandaba leChronicle lithi amalunga edale lephalamende kuzamele ahlolwe igcikwane lecoronavirus. Leli phephandaba lithi lokhu kuvele ngemva kokuba amanye amalunga ebuze ukuba azaqhubeka esiza njani edale engahlolwanga. Umsekeli kasomlomo wedale unkosikazi Tsitsigezi wasesithi uhlelo lokubahlola luzenziwa kunsukwana ezilandelayo. Ngesizwe amazwi enu lina balaleli bethu kumlayezo eliyithumela ngeWhatsApp.
Salbonani ku Studio 7 mina igama lami uAdolf Shaba. Mina indaba engithanda ukukhuluma ngayo yaqala sithanda ukubonga ngokusazisa ngamanani nokuthi kwenzakalani ngalomkhuhlane okhona we COVID-19 namhla namalanga ukuthi kwenzakalani emhlabeni naseZimbabwe. Siphinde sibuye kulezi zinto lezi zenzakala ezweni lakithi. Mangibheka isimo esikhona njengamanje iZANU-PF sithethele inyathelo lokuthatha abantu be-NDC abanjengabathokozani Khuphe leqembu lakhe labo Monzora ukulisana nabantu ngoba lento abayenzayo akuyona into yokuthi balwa noNelson Chamisa lebandla lakhe kuphela, balwa kanye nabantu ngoba lento akula muntu awukaze kwenzeke lokho ukuthi umuntu uya ku-election ethi uyavota ethi uvotele i-MDC Alliance phinde kuthwele lama MPs ngaMDCT engazange yaparticipate ku-election abangazange bayasupporta ngoba ukuze umuntu awini i-election wakhampeni kwalinga kwavotwa wathola lelo nana akwenzekanga nje ngokuthi umuntu wasuka uMDCT kwaba le campaign into abangazange bayenze sibuye esimeni salento eyayenzeka besuka besiya le eBowera ethuneni kaTshankirai yebo kambi sibona amantombazana ahamba ku demonstration ebotshwa ihlangana nenkinga ezinzima kodwa nampo ethokozani khupha umonzora lo komiti bazidanansela iZimbabwe yonke bayenza umathanda kuyatshengisa ukuthi kwayingxenye ezanu-PF ngoba izanu-PF unxa kungayona ingxenye yabo kuzithola usenkingeni ezilungu uba opposa
laba abantu ababakhipha lapha ephalamende abantu abangena ephalamende ngoba bevotelwe abantu ngaphansi kweqembu likwi-MDC Alliance naye umakhupha ngaleso sikhathi wayenawo amakhandidethi akhe ayemele mhlawumbe ngiyifunda la ayekhankase khona ukuthi angenele ukhetho manje nama esezoqhamuka esexosha abantu abavotelwa abantu basephalamente uyabona ukujike kube sengathi uyasetshenziswa ngoba phela masukunjena sokungathi bekungamaqembu amabili ngoba naye besevele neqembu lakhe naye limile ngapha nalaba labo iqembu labo elimile ngale futhi kunjalo enye into abangayinanzelele enye into ofuna sinanzelele lokuthi njalo thina sihlale sibandlululeke kumele ukuthi ngabe kuthiwa iMatabeleland siyakhona ukuthi sibe leqembu elizamela iMatabeleland lingadilizwa kubeni sekuba neqembu elizobusa ilizwe hhayi ukuthi khona thina njalo kufanele sihlale siba abantu bangakithi akube bangama-deputy president ngaphansi kobuholi obuyaba bukhona and nakhona uthola umuntu wakhona uba yi-second deputy president kungabe u-deputy president owuyolandela ukuba u-president so then zonke le zinto azikho fair so umama makhuphe nje naye kake ahlale phansi ahluze umqondo into yakhe icace kungabi ngathiwa uyasetshenziswa kubona kathi usebenzisa naye iy'ngqondo zakhe hhayi iy'ngqondo zomuntu oseceleni
linjani studio 7 thina siyaphila hhayi thina lokho esikubona lapho ebhotswana lokhu ngokunye lokho basivimba kwemashophu bathi bafuna amaphemithi kodwa basivaleli angikwazi ukuthi bathi siyathenga ngani igama ngumswelo kwakhe ngisebhotswana
sanibonani nonke ngo-studio 7 nani balandeli se-studio 7 siyabonga okukhuluma ngosikhumbuzo sibanda ngikhuluma ngilapha egoli Alexander bantu bakithi ngiyabonga kakhulu imisebenzi oliwenzayo ku-Studio 7 linikeza izindaba ngobuningi bazo ezingatholakaliyo ku-ZBC ngoba ingeyezani leyana isinikeza indaba abantu bakithi abazithola indaba laphana ku-ZBC indaba zezani uyatshelwa ukuthi khipha lokhu lokungakukhiphi so siyabonga kakhulu bantu bakithi bakomthakazi sifuna ukukhululeka komthakazi funa ukukhululeka mpela sibhubhuzela abantu bakithi ukuthi abantu bakithi abaphume emaqembini abozanu abaphume emaqembini abo-MDC kashamisa akuna nto ehlukileyo izanu ne-MDC kashamisa le MDC kashamisa bathumela amashona from eHarare kona bezoba amameya kithi ngapha bengekho abantu bakithi abangaba amameya so thina singabantu bakithi siphoxwa kakhulu abantu abanjeloku ogawule lapa abaloko bengivikela umnankagwa bethi umnankagwa kukhona akwenzayo inhlelo zakhe simnikeze ichansi ichansi yani ngoba yena uhleli laphana uchaza nje ukuthi uyadla akazwelani nabantu bakibo ababula igoground abantu ukuphahlwa ngamathuna abantu bakibo ababula igoground etsholojo namhlanje uzositshela ukuthi kona asinikezeni ichansi ichansi yani ngoba umnankagwa usebenzisa abantu bakithi emathebelelendi ukuthi bebe ngama-boardguard yakhe evikele ukuthi engabhekani namacala ayenzayo icala liboli bantu bakithi asifundeni nathi ukuthi sizwelane nabanye bethu emathebelelendi abahlukunyezwayo ngoba le ground le yayibulala abantu sasikhona thina yayingakhetha ukuthi kona umndebelo umkhalanga umhlobani yathunyelwa from emashona lendi izobulala abantu bemathebelelendi so kufanele abantu bakithi bephume entweni zemashona bebambane bethi enough is enough sesifuna ukuzibusa emathebelelendi yikho nje sikufunayo thina emthwakazi sifana abantu bakithi bebambane sicela abantu bakithi bekhule emqondweni bebone behlakaniphe bengahlali bendawonye nje ukuthi ankomo asiyala unkomo azange sho ukuthi kushiye lapho ukuthi noma sekunzima ubone ukuthi lapha ucwendezelwa uvume akaphawuli lutho bona labo gawule nabochuma bona labo bathuli
Siyamuzwa ubaba uphugeni ma ekhuluma ngokuthi yena umama uMakhuphe ngiyaphatha umsebenzi wonke ngohlelo lokubekwa kwababa uTswangirai. Kodwa phela akananzelele ukuthi umama uMakhuphe wathi kufika isikhathi sokuthi kwenziwe MDC Alliance. Wehlukene yena nobaba uTswangirai, wehlukana nebandla leMDCT esezenzela okwakhe. Samuzwa ekhuluma nasemsakazweni ukuthi ubaba uTswangirai umthumela abantu ufuna ukumtshaya engasahlanganeli lemhlangano yonke yebandla. Kwaze kwafika isikhathi sokuthi ubaba uTswangirai alale. Ubaba uTswangirai eselele kwangkhona umama uMakhuphe esekuyaqala kubonakala esezivezwa ukuthi yena usebandleni leMDC.
Sayonani basakazi. Estudio 7 ngiyalibingelela linjani. Hayi thina siyaphila singazilila khona ngapho ngemikhuhlane lomhlaba. Hayi nina ngokuthutha abantu engibuthweleyo anguzwisisi ngitho okukhulunywa mayelana loshamisa loMakhuphe kathi yona i-high court ize iyevumela uNelson Shamisa esiyaqalisa ukuthi ubhalisa ukuthi ufuna ukuba ngupresident. Yamvumela njani engela mthetho awubekileyo njengoba bethi kala mthetho owawufakayo ekoti. Engela mthetho owufakileyo ukuthi umba abantu uzawenzela lokhu lalokhu. Azange akukhulume waphuma ukumthatha nje kuphela bathi ye wena hambe ekhambeni ube ngupresident. Kodwa shuwa into enziwa nguMakhuphe iyayangisa ye akakhulu njalo yena akakhangele akubona ukuthi vele ulusu asekilo yiluphi. Labo laba abade besithi bayamlandela sebemvumele bayangena kulwalelo bandla vele ekilo yena okutshengisa ukuthi lakudala kwakhe wayevele esebenzela lwaleli bandla elimsebenzisayo. Awuyisikho lokhu ngitho ayisikho zachosa. Ende thina sazi uNelson Shamisa engupresident we-MDC Alliance. Kati MDC Alliance le-MDCT zingenana ngaphi khonapha? Anti labana baba bodwa lwana waziphumela le-alliance yakhe bazibumbela ibandla labo beyibo bodwa wakhethwa ngabantu ende wawina 2.6 million esiwaziyo sonke akulonga kwaziyo. Yena lo umama lokhu ehlukuluzana laye akulalutho alenzayo akulakuyini akwenzayo kuze kuye lakhathesi.
Lawo-ke ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Isikhangele esivela ngapha kwele Melika. Ukutshengisela kwele Melika kuqhubekele phambili lanxa amanye amapholisa amathathu ebotshiwe izolo phezu kokubulawa konsundu edolobheni leMinnesota. Inkulungwane zabantu bama-state achiyeneyo bangene ezitaladeni okosuku lwesitshiyagalombili bethwele amabhakane asola ukubulawa kwabensundu ngamapholisa amhlophe. Iningi labatshengiselayo ngabamhlophe. Wayengumphathintambo wezomvikela kuhulumende kamongameli Trump umnumzana James Mattis usole umongameli Trump ngendlela aphatha ngayo udaba lokutshengisela lokhu esithi ilizwe leMelika liswele umkhokheli oqotho kweminyaka emithathu edluleyo. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Mandla Mkhwananzi saqala ngokumbuza ukuthi kambe okwenzakalayo elizweni kulakho na ukubangela ukuthi ozancintisana lo Trump umnumzana Joe Biden owebandla lamaDemocrats anqobe kukhetho oluzenziwa ngenyanga kaLwezi wonalo umnyaka.
UTrump njengomuntu ovele phakathi ngingathi yena uvele usele 50%. And kodwa ke ukuthi ngathi nxa uqasa umjaho uqalisa yena evele esephakathi ngoba olama imechanism olayo yonke nje kuphakathi. Kodwa sizabona ukuthi uzadlala njani kodwa kukhanya ngani kusekumphunyuka. Abantu be-America kabathabanga. So angibona ukuthi kuyamhambela kuhle into ezinengi COVID-19 bani laba. Lawona odlakela oliqambileyo ukuprotesta kusitsha ama buildings indawo eziningi kusitsha izakhiwo ye-America yonke nje mingenyawo angikhole ukuthi ngimpikitsha afuna ukuthi ube ekubuseni kwakhe kungani kuzamthelelela mbijana ya
umongameli Trump yena-ke ubona njani amathuba akhe
ya umnumzana Joe Biden lokhe lethuba sibili elikhulu ikakhulu ngalesi sikhathi sama-protest kulodlakelo olungaka abantu bonke bengathakazeleli lokho okwenziwa ngamapholisa ebantwini abansundu so ngibona ukuthi uBiden la uzangena khonapho uzathola sibili support since ama-Democrats elabantu abamnyama kodwa-ke sizabantu kuyazala ngomoya
umnumzana Mandla Mkhwananzi isizalwane seZimbabwe sihlala ngapha kwele Melika ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esedolobheni leOhio.
Girls do not exist. Super thick, black beauty. How can I resist? Sophisticated, educated, big girl. She's a masterpiece. Take a look at her. Coolest girl I've ever met. She's the best I've ever had. Keisha Cole, ever said, always will, never fit. Wifey material. She's the type you bring home. Mama's gonna smile when I make that best intro. Every chick's jealous. She's the one that wanna meet. Every chick's jealous. Jealous, jealous. Every chick's jealous. She's the one that wanna be. Every chick's jealous. Jealous, jealous, everybody's watching, they just can't help it. Baby's got swing, tripping for the black magic. I got me an upgrade, got ring on my exes. I'm calling in physio, now she's stolen all my senses. Any other girl is a waste of time. I swear I'll stay loyal, never cross that line. Cause every chick's jealous, she's the one that wanna be. Every chick's jealous, jealous, jealous. Every chick's jealous, she's the one that wanna be. Every chick's jealous, jealous, jealous.
Sage emaphethelweni ohlelo lethulwa lamhlanje singakagqibi uhlelo lwalamhlanje wathi sikhangele ebesilazo amalunga edalela eParliament ayebandla leMDC Alliance kulaba lichumi lasithupha 16 abavele kwele South Africa abatholakale belegcikwane lecoronavirus ibandla leMDC Alliance seligenqule isinqumo sokungayi edale leParliament inhlanganiso emela izisebenzi ezCTU ithi abaqatshi kumele bahlawule izisebenzi zabo ngedola leMelika silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje. Olivalelisayo uChris Gande ngisithi nxa lifuna ulalela njalo indaba zethu lingaya ebulenjini beinternet kukheli ethi www.voandebele.com.